Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 19 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 liqhubeka liphansi kumanani awethulwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke.
Abantu bayalandela yebo kambe kodwa abantu eZimbabwe kahle kahle ama masks siwagqokela nje ukuthi sesaba amapolisa.
Amalunga labasekeli bebandla lezanu PF bebebuthene eRadisson Oliver Tambo Hotel and Convention Center eJohannesburg izolo bethakazelela ilanga likazibuse weZimbabwe.
Abantu abanamisebenzi, corruption ngapha, ukuthathelwa izinto ngapha, izithelo zale nkululeko azikho.
Ukuthethwa kwecala lepolisa leMelika eletheswa icala lokubulala onsundu likhangelelwe ukugqitshwa namuhla, kusale kubantu abalichumi lambili ukuthi batho ukuthi ipolisa leli lilecala na kumbe haji. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lawa ngumkhuhlane we COVID-19 liqhubeka liphansi kumanani awethulwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke. Izolo khona lolugatsha luthi kulomuntu oyedwa kuphela wesigaba seMashonaland Central obulewe ngumkhuhlane we COVID-19. Kulaba ngamachumi amahlanu lambili 52 ababanjwe leli gciwane elizweni jikelele. Iningi labo abangamachumi amabili lanye 21 bengabakobulawayo. Kulandela besigaba seMathebeleland South abalichumi 10. Asebehlatshwe ijekiseni ye COVID-19 sebezinkulungwane ezifika phose amakhulu amathathu 278,583. Siqoxe lomfundisi Angliston Sibanda othi abantu sebeyekethisa iziqondiso zabempilakahle ngoba bebona ingani igciwane le coronavirus seliphelile.
Abantu bayalandela yebo kambe kodwa abantu eZimbabwe kahle kahle ama masks siwagqokela nje ukuthi sesaba amapolisa. Otherwise abantu abanengi nje bayawakhipha ama masks nje kungabi indaba zalutho ngoba kabakajwayeli. So kusadingakala futhi ukugcizelela imfundiso kakusebenzi ukuthi abantu ngubaba uzwisisa ukuthi abantu ngabe bayazwisisa. So ekuzathola ukuthi ayilandeleki kangako ngoba abantu bayabeminyana lapha lapha nemalayini nemabhenki, bhenki lawo ahlukumeza abantu, futhi abantu belayinile, abanye belayinile nje ukubuza kuphela ukuthi bayefika kwi-inquiries desk. So i-service provision yakhona yenza kube nzima ukuthi abantu balandele izimiso lezixwayiso ezimayelana le-COVID.
Ubona abahlatshwa ijekiseni baningi na kumbe bangani belokhu belokuthikaza abantu?
Abahlatshwa ijekiseni ayi inani lakhona kalithembisi kalikhuthazi ababanengangako abantu. Njengoba ngitshilwe ngaphambilini ukuthi uhulumende into leyi akayenzi ngendlela eqondileyo, bekufuna ukuthi njengoba ngingakhuluma kwenye interview emalivikini adluleyo ukuthi uhulumende uyasebenzisana lathi abafundisi, asebenzisane lenhlanganiso ezizimeleyo ukukhankasa ukuthi abantu bahambe ekuyenihlatshwa bezihambele, angasebenzisa ugodo lokwethuselwa ukuthi abantu bese besethusela ukuthi uma ungahlatshanga uzayeke uzavalela uzosozuvunyela ukugada ibhasi uzubuko. Kanti into leyo kade ifuna ukuthi abantu bahambe bakukhankaswe, sonke sichasane, sithumele umbiko sikhuthaze ukuthi abantu bahlatshwe. Kanti njalo le Jackson yakhona ukukhubula information eningi engafikiyo abantwini, yenza abantu baqhubeke besasaba, baqhubeke becabangela ukuthi i-vaccine le ivele eChina mhlawumbe izaqeda abantu, izavala abantu inzalo ivaccine leyo izayenza ukuthi abantu nemva kwe 5 years uzakufa. Kule mfundiso siloke sisahamba njalo sisabhoda ebulenjini lapha ezenza ukuthi abantu besabe ukuthi bahambe ukuyahlatshwa. Kanti ke lezi zifundiso kazila zifundiso eziphikisana lazo ezimele ukuthi ngabe ziphuma kungatsha zikahulumende asebenzisane lenhlanganiso ezizimeleyo.
Ngokubona kwakho balalo na ulwazi abantu ngokuqhelelana lokunye okufunekayo ukuthi abakwenze ngalesi sikhathi, kumbe bakhona abanye ababezibona besenza uqondileyo khona kungaqondanga?
Ulwazi abantu information yafika ukuthi kule COVID-19, kodwa ngokubona kwami ngibona ngani ulwazi olusilelayo lulwazi oluphathelane lolojekiseni le ivaccine, ama-vaccine lawa khona. Njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi kule information eziningi kakhulu ezingayisizwe ezithwele imbiko engaqondanga eyenza abantu besabe ukuyahlatshwa. So kusuka besekuphambanisa uhlelo lolu olokuhlatshwa ngoba abantu babe bengela information. Kanti njalo abantu bangabe babe lolwazi lokuthi i-COVID-19 ithelelwana njani, kodwa kwesinye isikhathi babe even befisa ukuthi balandele lezo zixwayiso, kusuka kube nzima. Kangithi mina abantu nxa befakwe ebhasini uzubukho bengusebente kunzima ukuthi lezo ku-social distancing ilandelwe. Ke ngithi mina abantu nxa befakwe babela bemelele imali ebhenki baba isixhobexhobe kunzima ukuthi i-social distancing ilandelwe, ngoba i-service product provision ekakhulu amabhanga kayi compliment ayibambisani lo khankaso lokuqeda i-COVID.
Lo ke ngumfundisi Angliston Sibanda ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekwobulawayo. Lilanga lokunanza uzibuse inenge likhala ngokuthi leli khefu alisela nhlonipho, ngoba uZulu ephakathi kodubo lwezomnotho, abanye besithi amalungelo abalembono ehlukene likahulumende bayahlukuluzwa. Umnumzana Ambrose Bindi ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association. Sixoxe laye saqala ngumbuza ukuthi abantu balidlale njani ikhefu likazibuse kobulawayo.
Esikunanzeleleyo yikuthi abantu abazange batshengise ukukhanya bethakazelela lolu suku, bekuvele nje kungakhanyi lokuthi kambe kule nto eyenzakalayo, ngoba lokho abantu abantu babengamacuku bekhanya bethakazelela lolu suku kumbe besikhanya bengamacuku suka la maphathi athile bevele kuzithule nje kungaqedakali kwenzakalani. Singazi kumbe ukuthi i-COVID-19 kumbe njalo abantu lolu suku ngokuhlupheka abaphathi kwalombe sebabona ungathi akulancedi ukuthi balicelebrate. Asilaqinisa ukuthi kubangelwa kuyini khonoko.
Nxa sikhangela umumo okhona elizweni okwakathesi, ungathi wena yikho okungaba kubangele umehluko na, kumbe abantu vele sebekhathele ngokuzwa kuthiwa kulokuzibusa bona bengabantu abazibona bengela ukudla bengela into eziningi?
Well, nxa sinanzelela abantu ekukhanya bengalolu suku kukhanya abantu bengalithakazeleli, kodwa ke imbangela zingabe kuyizizathu eziningi zalokho. Okokuqala, abantu abaningi sikhanyela ukuthi sesile minyaka engu-41 sithole uzibuse, kodwa ungananzelela impilo yabantu eZimbabwe inzima, kula msebenzi abantu bayalamba, abantu bayaswela, kuthi labona abasebenza imali abayihola iyimali engelancedo. Ngokunjalo ingxenye abantu sebenanzela ukuthi phose lolu suku lusuku nje ngebizo, kodwa impilo zabantu azizange zibe ngcono. Abanye futhi baze bakhuluma ukuthi alibasasisazi, alibasazihlalela, sangasihluphi ngenzelo ezokuthi sifuna ukuzibusa ngoba nangu siyakhathazeka, siyadubeka. Ngokunjalo-ke abantu batshengise ukuthi lolu suku liba luqakathekanga ngoba lwenza impilo zabo zaba nzima. Abantwana ezikolo abayi kufundwa nzima ukuthi babhadale ifees, abantu kuyabehlula. Le mali nje zomnotho lezi ezelizwe zifile, imali abantu abayithola ayiselahloni, siyawuhloni. So abantu baphila nzima, abanye vele badla imile eyodwa ngelanga, abanye yona eyodwa abayitholi. Pho sekho kwenza ukuthi engxenye bona abantu bengalichazeli usubengasukale bengayondaba losuku lolu ngenxa yokuhlupheka abantu abaphakathi.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ngosuku lona lolu olwe-independence bakhona yini abalokhu beliqakathekisa leli langa njengakudala? ikakhulu abebandla elibusayo nxa sikhangela ukuthi labo basemumeni ofana lawona lo ophilwa nguwe wonke umuntu.
Well, uhlupho esilala eZimbabwe kathi esukusela kwabantu indlala ukushota kwemisebenzi lokudubeka nje abantu bethwele kanzima besehlela lokubhadala ama-rent. Singananzela kutshaya umuntu weZimbabwe akulandaba ukuthi ungabe ungumuntu webandla elibusayo leZANU-PF ngoba isitolo esithenga kuzo ziyafanana into engiyikhwelile wezomnetho lezo zokuthi umsebenzi awukho kumungu weZANU-PF umsebenzi awulawo. So ke siyasinanzela ukuthi eminyaka edlulileyo besibona sibili bona abantu ikakhulu abebandla elibusayo leZANU-PF begqoke impahla zenezane zeZANU-PF ekhanda likamongameli wabo bekhanya begcwele ezitaradeni begijima besiya celebrate. Kodwa kwalo mnyaka lokhu asikubonanga labona abebandla elibusayo singazi mbe i-COVID-19 kumbe njalo kuyindlela yokutshengisela ukuthi hhayi laba badakekile ngalomumo. Kodwa eqinisweni wonke umuntu kumbe ngowezano kumbe ngowe-opposition kumbe ngumuntu ongelani lezombangazo ongelabandla lezombangazo bonke abantu bayakhala ngokuhlupheka abantu abaphakathi kwabo ngoba abantu balamba bonke imisebenzi abayitholi bonke. So ngokunjalo kukhanya ngathi nje eZimbabwe ukuthi kuliphi ibandla kuqadekanga ngabe kwelibusa hambe lingabusiyo abantu bayakhonona ngokudubeka abaphakathi kwakho encane kosokusenza lolu suku lukhanje lululazeka abantu bengathi abalandaba nalo kangako ngenxa yokuhlupheka abantu abahlangana lapho.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lestudio 7 ecingweni ekobulawayo. Kunjalo nje amalunga labasekeli bemandla leZANU-PF bebebuthene eRadisson OR Tambo Hotel and Convention Center eJohannesburg kwele South Africa izolo bethakazelela ilanga likazibuse weZimbabwe. UThuso Khumalo sipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekunjawulo enkulu abeZANU-PF laba besithi kuningi kakhulu uhulumende weZANU-PF asekwenzele ilizwe eminyakeni ngamashumi amane lanye 41 years edluleyo. Ilunga lePolitburo yeZANU-PF ebelimele ofisi enkulu yaleli bandla kulumbuthano u-ambassador Chris Mchwango uthi inkulu kakhulu inguquko esilethwe nguhulumende weZANU-PF ikakhulu umongameli Emmerson Mnangagwa kwezomnotho lokutholakala kwempahla elizweni.
We had inflation at one time which was faster than the speed of light.
Idola belisiwa ngesiqhubu esikhulu kodwa kathesi seliqine okumangalisayo.
Okay, and other people who are doing that and usurping the role, it's finished. That's why the economy can start moving on.
Obemele ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress unkosazana Lindwe Zulu uthe uqhakathekile ukuthi ibandla lakhe leZANU-PF aqhakathekise ukuthuthukisa ezomnotho ukuthuthukisa impilo yezalwane zazo.
Zimbabweans overall must feel the economy of Zimbabwe.
Umnotho wamazwe ethu kufanele ube ngowezizalwane zonke zamazwe ethu.
That's the economy of South Africa is benefiting as South Africans.
Isikhulume sebandla leZANU-PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi alikho elinye ibandla eZimbabwe ebilingaletha intuthuko esilethwe iZANU-PF.
What gives us hope is that the current president has sanitizes the economy.
Okusipha ithemba ukuthi umongameli Mnangagwa osethuthukise ezomnotho kanti lokudla sekukhona ezitolo.
You are beginning also to see an improvement in the manufacturing sector.
Kodwa ke akusibo bonke abeZimbabwe abebethokozile ngosuku lukazibuselolu kwele South Africa. Umgcinihlalo webandla le MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Trustin Ndlovu uthi bekulilanga lokudana losizi ngenxa yokuphulwa kwamalungelo luntu okwenzakala eZimbabwe.
Abantu abanamisebenzi, corruption ngapha, ukuthathelwa izinto ngapha, izithelo zale nkululeko azikho. Sibona ukuhlubeka nje, sibona ukudubeka, sibona ukuswela nje. So inkululeko esikhulunywa ngayo ayikho eZimbabwe.
Isikhulume sebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Bongani Mkhwananzi laye uthi ayikho into abangayithokozela ngesikhathi begcwele emazweni ngoba ilizwe labo lisehluleka ukubapha amathuba okuziphilisa.
Kumanje nje izizalwane zeZimbabwe zichithekene zigcwele izwe lonke ngenxa yokusweleka kwamathuba okuthi baziphilise. Baningi ababoshwayo beboshelwa ukuthi bakhulume ngamalungelo abo baboshelwe ukuthi bachothoza uhulumende lapha ayihluleka khona.
Unobhala jikelele bandla le The Patriotic Front umnumzana Andrew Nyathi uthi okudanisayo ukuthi isimo elizweni sesisibi kakhulu phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Sekuphele iminyaka engu-41 umuntu lokho elala esethuka ukuthi kungabuya abantu bazongithumba ebusuku nginyamalale. Umuntu lokho esethuselwa ngamanga. Umuntu lokho esesatshiswa. Umuntu lokho esifa ngendlala. Lama socha lokho bephakathi kwepolitiki.
Kodwa ke umnumzana Mandaza uthi loba kusasekhona ukungafuna ukulungiswa. Iqiniso ukuthi okuhle okwenziwe leli bandla lezano PF kunengi kakhulu nxa uqathaniswa lalokho okusafanele kwenziwe ngcono. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Kumalo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le Herald libika ukuba iqembu le Dynamos linqobe ele Highlanders nge-2-0 emdlalweni wenkezo ye-Independence Cup odlalwe izolo enkundleni ye-National Sports Stadium izolo. Iqembu le Dynamos lithole umvuzo wemali engamadola eMelika azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu $25,000 kuthi ele Highlanders lona lathola $15,000. Iphephandaba leChronicle libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise uZulu ukuthi uhulumende wakhe uzanqoba indubo zonke eziselizweni ezibalisa ubhubhane le-COVID-19. Umnangagwa ubika engezelele esithi kumele uZulu engakhohlwa ukuzinikela ukwenziwa ngabalwa impi yenkululeko ekukhululeni ilizwe. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngilela abantu be-Studio 7, abantu abami. Ngilapha eZimbabwe, hawu dube ngilalo lukhulu, angilabani ongigcinayo, abantwana bahamba bonke, abanye bafela empini, abanye badliwa igugurawundi. Ngihlezi lo yinkazana kalandoda bengathi uyathengisa manje isibhuqazwe lesi safike sathatha babuya basidobhela konke balahlelali abekuthengisa pho sesihlezi nje indlala isingikhawulisile ngiswele ukuthi ngizacela kubani awu mbeli ngangizwela lani selimbone lami njengomuntu oweZimbabwe bantu abami ngizwa bekhuluma abanye besithi bayancedwa bahambe besi abantu izimali thina basincitsha pho siye kulobani njengoba ususele lokuthi uzatshela bani awulala mntwana ngilobazukulu bayi-5 engilabo endlini abalaba babala mama ngihlezi labo lokhu ngidubeka ngikhonapho mina sengikhulile neminyaka eyi-80 ngilokhu nginanayila labantwana bomntanami labo njengoba liyazi eZimbabwe yilizwe elingalala msebenzi lokho sokukhulile okungifana ngayilizwe lilomsebenzi encenga uhambe esiyagebha izigodi dobhunye pho siphonga udubeka siphonga uhamba njengezinja ezihamba zidubha emadini imugogo utarwinga mvele mondoro kwaganga kwajema ngikhona ngale ngilapha ngibuye nothoni ukuza kwelatshwa
yekho umsakazi wabantu uyaphila kodwa hhayi edaluka yaqanda kulamalanga ubona kuphela uhlupho lwendlovu madoda abantwana abancane ezihamba lawo ziyangena esimini ngani vele zifundisa bona abantwana abancane ziyafika siku-30 ngena imizi yamasimu abantu kulomunye umuzi emangweni wakithi e-Strip Road zingene ekhaya zadabula zayengalanini wayizwa umnikazi umuzi isithi fohlo wavuka watshaya amadramu indlovu zithwalisa abantu nzima ngapha emhlubulweni wakithi elubhane edaluka ward 19 emangweni we-Strip Road. indlovu ziningi cela labo abasebenza ngendlovu bebona ukuthi bayakhempa sibili bezolisa indlovu lesi engikhulumayo isakhamuzi sedaluka umuveli ngwenya
sanibonani sanibonani ngibingelele igama uxolani ngowakahlongwane isikhulumeli sehawu lesizwe ngibingelele kakhulu kubasakazi bomsakazo wethu nakubalaleli ney'hlobo zonke ngithi nawu usuku olukhona esibhekane nalo okuwusuku olwenkululeko okuthiwa usuku lwenkululeko inkululeko yabanye abantu hhayethu thina azange sikubone ukukhululeka ngithi ngiphawule nje lapho thina ukukhululeka sikubonanga nanamhlanje lokhu esahlukumezekile sizwa nje kukhulunywa ngayo inkululeko thina asikayiboni asikayiboni siyayikhalela siyayifisa futhi
salibonani balandela bakastudio 7 nabalaleli mina ibizo lami undodana Ndlovu ngokubuya mbuya enkaya egonye basakazi bami sithanda ukubonga leli thuba nje elisinikeza lona mbuye mbonge futhi nakubalandeli bakastudio 7 nabo abakhuthalela abawuze wenza ustudio 7 ezibe namandla ukuthi awenze lo msebenzi ngokuba siwulalele so mina nami engakuthi namhlanje ngusondeze nje ubona into eyisikhalo kimi njalo futhi engiyibona into engasincedinga lutho ngayo elapha ikakhulu phezulu lapha kubo umongameli yebo singahlala sikhuluma ngezani ngoba vele yiyo vele esihlukumezayo njengoba lapha kwaphuma uvice president uMohadi waziphumelayo nje lokhu siyabonga into wayibonisayo ukuthi into uma ezibone le cala adedele engayenza okwenkani okuphuma ngodlamu wayoyihlehla nje kumbe lakho asazi ukuthi kumbe wagcina sehlukozwa ngomunwe yini uzasuke lapha so mina into enzama ukuyitsho ukuthi ma befaka omunye lapha oba nguvice president usizo lwakho ngolwani waye bengaveli beyeke kuyizani ngoba veleni lo abamfakayo nguye obuyoze sihlukumeze emandebeleni ngoba bathuma yena ukuthi ma kunento esiyenzayo bayidilize ma kule nto esiyenza njengamandebele nanko sasizama ukuthi kusigcotshe inkosi kwabonakala bena bebuya bhek ukuthi kungagcotshwa nkosi yizanu ngezinye indlela ukuthi kungagcotshwa nkosi ezindebeleni ngoba bebothi zaba nobumbano ngoba ma kungayenzeka ukuthi kube nenkosi eya esindebeleni lapha umthwakazi ngezinye indlela nizama ukuthi umthwakazi kungaba nenkosi inkosi le yiye yasenza ukuthi isizwe sikamthwakazi sibambane kodwa ma sipho ngoba madlakadlaka umntwana omunye ule kungananknkosi eyiye bumba isizwe abantwana bekukhula bengalawuleki ngoba omunye uphuma ukukhulele yakhe inhlonipho leyakho umcabango omunye lawo kodwa ma singenza sibe munye for example njengamazulu wananzile ukuthi abambene yebo noma kulo budlangudlangu lapha nalapha kodwa babambene labana abantu bayazazi bayabazi nesiko labo thina asinasiko siyinto nje ephongukuthi umoya ma uvunguza isifiyale sihamba nomoya nje that's why befika besisebenzisa kumapolitics sesiyinto yokusetshenziswa ngiyabonga abasakazi bami xolisa ukurekhoda isikhathi esithi
salibonani basakazi bami abahle ninjani ngezindawo ngezindawo hhayi thina siyaphila siyabonga kakhulu ukuze kusethulele izindaba mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala amapholisa abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso abafuna izimbabwe ibe rayithi lokhu bebhizi bebachaya besenzani bebahlukumeza besenza yonke into but laba bantu balwela izimbabwe ukuthi ibe rayithi mara bayekela otsotsi otsotsi babhizi babamba inkunzi bathathele batshontsha izimali bayenza yonke into bayenza amarobhani amapholisa ukuthi ngani ayenza umsebenzi wabo ubona bagijimele ukuyenza umsebenzi ongaso wabo uyazi amapholisa ezimbabwe so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticise abantu labo besishoneni but eyi kwesinye isikhathi hayi abanye abantu abakwazi ukubusa shima le nto lesi out of order le please abazame ukuzinuka amakhwapha laba abafowethu laba abangamashona laba basesipholiseni laba bezame ukuzinuka amakhwapha beke befunde bebe nesikolo mani hayi ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo technology is very important than le nto abayenzayo le abantu babhizi bahlukunyezwa abanye babanje inkunzi abanye badathela izimali ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona ekabayakhona this is wrong man hayi izimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga kuzoba nzima ukuthi be right
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ukuthethwa kwecala lepolisa uDerek Chauvin owabulala onsundu uGeorge Floyd kuyaqhubeka namuhla edolobheni leMinnesota lapho abachuchisi labamela umsolwa bekhangelelwe ukwethula amazwi abo okugcina. Ngemva kwalokhu sokuza kuba ezandleni zabantu abalichumi lambili ijuri ngesiNgisi abazethula isinqumo sokuthi uChauvin ulecala na kumbe hatshi, umahluli abesethula isigwebo sakhe. Udaba lwamapholisa abulala abensundu mahlayana luqhubeka lusiba emlonyeni wabaningi kulandela ukudutshulwa komunye njalo umuntu kodwa ongayisuye onsundu kathesi engumhlobo wesiSpanish uAdam Toledo. Wayeleminyaka yokuzalwa elichumi lasithupha 13 wayegijinyiswa ngamapholisa ephethe umbhobho kodwa uthe efika okulocango waphosela katshana umbhobho wakhe kodwa ipolisa lamdubula esifubeni wahle wabhubha. Edolobheni leChicago ngolwesihlanu ukuhlaziya lolu daba sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo.
Lokhu kutshengisa ukuthi amapolisa aweMinnesota kule problem enkulu abalayo ngabantu abamsundu ngoba akukapheli umnyaka uGeorge Floyd ebulewe khona eMinnesota okuyilicala leli esilibona lithoniswa khona manje. Nanku ke omunye laye umpolisa wesifazane usebulele lo mfana lo oleminyaka engu-20 lo okuthiwa ngu-Wright. So kuyatshengisa ipattern yokuthi kukhona okukhona either indlela abatrainwa ngayo ebanikeza igunya lokuthi babulale abantu abamnyama ngoba ipattern yakhona isitshengisa ukuthi kule racism ekhona lapho ngoba isikhathi sonke uthola ukuthi obulalayo lipolisa and ngumuntu omhlophe obulawayo ngumuntu omnyama. So ayiphatheni yakhona ayitshengisa ukuthi kukhona okukhona okumele kwenziwe. Sibonile i-state ye-Minnesota ibhadale ifamily ka-George Floyd 27 million ukuthi George Floyd wabulawa ngendlela engayisiyo ngamapolisa. So i-state se-Minnesota sokumele ukuthi sibone ukuthi ayisenza i-plan ngoba bazobroker bebhadala ama-damages if bengatraini amapholisa abo ngendlela eqondileyo.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi amapholisa amhlophe abe ebulala abensundu njalo kuyini okungenziwa nguhulumende welemelika ukwenqabela lezi zehlakalo?
Ukubulawa kwabantu abamnyama lokhu kwenziwa ngamapholisa esilungu ngempela yi-racism, yinto nje esiyibona iqhubekela phambili lapha e-America nge-white supremacy. I think khona abanye abelungu laba abathi bele beji bephethe lo mbhobho sebezibona bona sebephezu kwabanye abantu and then abantu abamnyama bahle babe yi-target elula kibo ngoba kule stereotype eyenza umuntu omnyama abonakale engathi ngumuntu ogangayo esikhathini esiningi. I think i-slave mentality abanye abelungu akukaphumi ezingqondweni zabo ukuthi bona bazibona bengcono kulabantu abamnyama and sikubona manje sekufezeka ngendlela abatreat-a ngayo abantu abamnyama especially kuma-traffic stops la ma kukuthi bamisa umlungu bona hhayi kuyakhulunyiswana akula kudonselana but ma kumiswa umuntu omnyama ngesikhathi esiningi kuba lalolu dlame kugcine umuntu ebulawa. So mina ngibona ungathi i-federal government kumele i-interfere ngoba ingayekela ama-state la ukuthi azame ukuqondisa le nto yodwa kuzohlupha. Kumele kudluliswe umthetho e-Congress oqinileyo oqinisa ukuthi ama-rights abantu abamnyama ukuthi ozoba i-deterrent ukuthi amapholisa la angaqhubeki lokhu ebulala abantu ngoba esikhathini esiningi they get away with it. Babulala umuntu uthole ukuthi isigwebo sakhe isigwebo esincane and therefore baqhubeke. That's why abanye bakhona labo bebona kuyinto abangayenza kungela Jesus esiphakeme.
Umnumzana Dan Moyo isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leReston eVirginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liphansi kumanani ayethulwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke. Amalunga labasekeli bebandla lezanu PF bebebuthene eRadisson Tambo Hotel and Convention Center eJohannesburg izolo bethakazelela ilanga likazibuse weZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilako uzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.